sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlanga 23 ngomfumfo 2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
esingathandi ukuthi sikubone ukuthi amapolisa abekwazi ukuthi umsebenzi wabo ukuthi salondoloze impilo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kwabantu ngamapolisa lezinye ingatsha zomvikela sokufike kuzinga elibi.
Kulokuxhwala okukhona okuningi okudlula khonoku esikhuluma ngakho ngoJonathan. UJonathan nxa sikhuluma nje hayi lokhu nje lizaba kukhulu okudlula khonapho.
Umphathintambo obona ngezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo uthi amalunga edale lephalamende ambize ukuthi aze kupha ubufakazi ngokuchaphaza kwakhe imali yeZimdef afuna nje ukuziyangisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni eZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo abo ngamapolisa, amasoja kanye lama-CIO sokufike kuzinga elibi. Kucwaningo lwayo lwezehlakalo zodlakela, iZPP ithe liqanise kakhulu inani labantu abahlukuluziweyo ngenyanga kaMpandula ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukutshaywa lokuncitshwa ukudla kwabantu abaphikisana lombuso weZANU-PF. Sixhume isiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Justina Mukoko, yena othi bathukuthele kakhulu ngalolu daba.
Udlakela olubangwa ngamapholisa besephula ilungelo loluntu kukhanya sebedlule ebesijwayele ukukubona kusenzakala, ngoba kudala besijwayele ukubona ukuthi abasekeli beZANU-PF ibaba kade besephula ilungelo loluntu kakhulu, kodwa khathesi sibona amapholisa esedlule inani lelo. Singahlanganisa amapholisa abebutho nabe-CIO sibona ukuthi inani lakhona seliphezulu kakhulu, okuyinto ekhathazayo nxa sikhangele ukwethulwa kwelungelo loluntu.
Kuyini elingathanda ukukubona kusenziwa nguhulumende ukulungisisa lolu daba?
Esingathandi ukuthi sikubone ukuthi amapholisa abekwazi ukuthi umsebenzi wabo ucacile nxa ungakhangela isekelo sombuso, ukuthi bona umsebenzi wabo wokuthi salondoloze impilo yempahla lokuthi babe khona ukwenzela ukuthi kungaze kwaba lodlwangudlwangu, kodwa nxa sekuyibo abayibo ababangela ukwethulwa kwelungelo loluntu sokuyasikhathaza, ngoba akusikho okucacisiweyo kusekelo sombuso. Sithi thina kababuyele emsebenzini wabo njengokuchazwa okuyikho kusekelo sombuso, bahloniphe ilungelo loluntu.
Phansi kukahulumende womanyano kwakuke kwaba lesivumelwano sokuthi amapholisa azafundiswa ngendaba zokulondoloza amalungelo oluntu, kodwa akusenzakalanga lokho. Ayisumbono omuhle yini wona lo alubana kuthe kwenzakala?
Angikholwa ukuthi bona abazi abafanele ukuthi bakwenze, ngoba nxa sikhangele umsebenzi wamapholisa ngokwawo
ngabantu abalwela ilungelo loluntu. Ukulondolozeni impilo lempahla ngabantu abafanele bebe belondoloza ilungelo loluntu lokuhlonipha ilungelo loluntu. Bakhona kunhlanganiso zama-CSOs abenza khonokho okuhambelana lokufundisa amapholisi ukuthi babekwazi ukuthi kathi kuyini ababe bafanele bakwenze. Njalo nxa sikhangela isekelo sombuso, ungabona isekelo sombuso esakhathesi sesayithintsha kumapholisa ukuthi abe yi-service esuka ku-force. Ngoba sasibona ingani ukuthi ibala lokuthi force kuhambelana lobudlwangudlwangu lo lokusebenzisa amandla phezu kwabantu. Kodwa nxa sokuyi-service kutho ukuthi ngikusebenzela uZulu. Kodwa nxa sikhangela abakwenzayo khathesi ekwephulweni kwelungelo loluntu akutshengisi ukuthi basebenzela uZulu.
Unkosazana Justina Mukoko ngomkhokheli wenhlanganiso ekhankasela ukuthula njalo ilwela amalungelo oluntu iZimbabwe Peace Project. Umphathintambo obona ngezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo uthi amalunga edalele parlamente ambize ukuthi aze kupha ubufakazi ngokuchaphaza kwakhe imali yesikhwama sezimdef afuna nje ukuziyangisa. Umoyo ubizwe ikomiti yeparlamente ebona ngendaba zabasakhulayo ukuthi aze edale ngolwesine ukuze phendula imibuzo phezu kwecala aletheswayo elokusebenzisa imali yezifundo zemakolishini ukuthengela izinduna zetsholotsho amabhayisikili lemidududu. Ikomiti le ikhokhelwa lilunga leZANU-PF umnumzana Mayor Watch Gajgena, yena obikwa ekuqembu leZANU-PF elilwisana le likamoyo eleTim Lacoste elisekela umnumzana Emerson Mnangagwa. Umoyo yena ukuqembu leG40 ebhala enkundleni yeTwitter. Umoyo uthe ngokumbiza edale uWatchgajgena ufuna ukuziyangisa nje kodwa kamqambanga ngegama. Sixhume umeli wenkayi South edale leParliamente umnumzana Abednego Bebe.
Kulokuxhwala okukhona okuningi okudlula khonokho esikhuluma ngakho ngoJonathan. UJonathan nxa sikhuluma nje hayi lokhu nje ndizaba kukhulu okudlula khonapho. Asikubeke kanje, umgabe nxa yethi yena i-16 billion yanyamalala asithi khona izigwenxa zomlomo, kodwa ngokuthi nxa kwizigwenxa zomlomo ikhona ifiga emali eyanyamalalayo yimalini asikwazi. So nxa sikhuluma ngabantu bona abakhuluma ngokuthi khona kufakule mali ekuthiwa idlule uJonathan, mina engikuthabelayo ukuthi khona laye uJonathan angasigcela isikhathi la uwonile laye nelambulinye kahle achaze bachazane naye umgabe ngokwakhe ngoba ngomunye onguye oyi-biggest beneficiary emalini zona ezesikhuluma ngayo. Kodwa abantu abafuni ukukhuluma khonokho ngoba ungakhangela yena leyi mali lati nxa uJonathan wayithatha ehambisa etsholoti. Kodwa kuthi iqiniso ukuthi khona umgabe ayenza khona ngayo imali leyo kukhulu ukudlula okwetsholoso okugoqela yena nezihlobo zakhe nabafazi bakhe.
Singabona yini fika ePhalamende inkonyane iwuchitha umuthi uthi iveza konke ukubola obuhuquluzi bonke obenzakalayo kuZANU PF.
Yikho ukuthi uJonathan angathoma esithuthe isikhathi njengoba uyakwazi iqiniso yalazi yena sebanjiwe kachaze konke kahambe ephalamente ayakachaza ngoba nguyobanjiweyo phela ngoba akula sizathu sokuthi athi yena ngoba uyakhumbula kule statement esakhulunywa uJonathan esiqakatheke kakhulu mna engasibambayo ukuthi yena uripota kubani, uripota kumgabe, into ayenzayo iyaziwa ngubani, iyaziwa ngumgabe. So akuna muntu ozamtshela and amboni eyekele ukukuphinda konoko ephalamente osokusithi ukuthi-ke ngezindlela yena lo okwaziyo imali esiyibonayo ikhulunywa iyadlula ama-200,000 kodwa uJonathan etholethi wahamba 7,000 eyingeyaya ngakho asikubone usebhekeni ukuthi imali yona leyana ihlesisenini kule sandla kiyo, abanye ama-ministers bale sandla kiyo, iphathi iZANU-PF kule sandla kiyo, kathi khona apha nxa lisiiiniseli ukuthi liyebhikisela idlala ngobani.
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edale leParliamente njalo ulilunga lebandla leMDCT sixoxela ekobulawayo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namuhla sixoxa ngokulaya owesifazana osezimisele ukuba lomuzi. Izolo ibingaphumi intombi egumeni ingalaywanga. Obabakazi labogogo bebeyihlalisa phansi intombi bayilaye ngaphambilini kokufulathela isisiya emendweni. Kambe lisasekhona na leli siko. Asizweni uGibbs Dube weStudio 7 exoxa lencwethi kwezamasiko unkosikazi Lilian Mlilo.
Abantu abalokhu bengani basibambisa isintu ngabantu abasemakhaya. Awomuntu avele umntana ngakhulela ekhaya, evele ehleze ekhaya labazali bakhe besekhaya. Kwesisikhathi nxa esiyakwenza lokhu besiyakwenda abalokhu basibambisa isintu sensana lokhu besisebenzisa.
Kwenziwa kuyini kona ukuthi? Kwenziwa kuyini ukuthi akusayenzwa kakhulu, ikakhulu emadolobheni la?
Bona ngani isiko vele lona selilahlekile kalisekho izinto zonke vele zasenziwa kudala kusenziwa amasiko akudala akusayenziwa kathesi mbona ngani khona lokhu nje ukuthi khona omunye lomunye umuntu usezenzela kufuna ikho songathi uyalahlisiko ikakhulu ebantwaneni nanti umntana kathesi angathatha isithupha sokuthi asekhulile sengumuntu omdala lo bemncane lokho la endlini ngoba uzama laphana ukuthi yena ukuthi khona mina vele ngumuntu omdala ngikhulile selandela umthetho wona lo osukhona vele ukuthi angabali 18 years awe lesupha lobu hlezi lawe uyakwanisa ukuthi FJ hey mntana
kulobuzima phela lapho
ya kulobunzima
ubuzima lobo ke ye
kubeka manje umthetho wesikhiwa wona lo osukhona wona lo umthetho wesikhiwa wona lo osukhona ebantwaneni ngoba singani usukhipha isiko kakhulu usulikhipha
pho kwenzweni phela lapha ke inkosikazi Mlilo
na abantu bakuvisele endaweni yakho kubhalwe kumbe kukhona lokho anti abantu kathi sinto esezenza izinto zinzima sebesebenzisa ama-constitution ngakuyaviselwa khona lokhu lakho kuhambe kungenela ku-constitution ukuthi umntwana ngaye siyakwenda kalayo kangayekelwa engxenye izinto zingabe zilokhe kwezethi le siko lilokhu elikhona loba sisebenzisa isikhiwa kathesi indlela okwakulaywa ngayo ayingalahlwa kube khona ku-amende kufaka ku-constitution
ye asithi khonapho ke na umntwana selaywa kuvele kulaywani akusitshele sibili sike sizwe lamhlanje ukuthi kulaywani kutona betshelwani kwa cha kuzwele mama
into elaywayo ukuthi ayiphatha njani umngakhe mina yikho mina lani engakutshelwa ngogogo bami lami ngisuka ngisiya kwenda kombisa bengitshela ukuthi khona umuntu kufuze aphathe kuhle umngakhe ngayisekhona le mendeni wakhe
yehe kukhuluma sibi
mina ngakutshelwa ngogogo wami ukuthi zwana khathesi wena susiya komunye umuzi ongashiwo lowo lapha lapho yafika khona ngalo ufika uhlonipha umkakho uhlonipha abakwenizala ey loba kungaze kube buhlungu njani njengakhona khona nxa usukutshelwa ngumajistrate selihlanganisa loba yisilima ungasibalekeli loba yini ukwenzela ukuthi nxa ngihamba vele nziya ngale ngikwazi konke enza kuthola ngale sokufuze ngikulandele yindlela futhi isikhathi esiningi vele okufuze abantwana bakathesi ngayo bathi besuka besiyakwenza balayo manje kathesi abantu abakathesi sebezendisa futhi vele abaningi uyabaleka khona phana ekhaya sukahamba uzuse kuthiwa sehlala ngaphingathi vele engalaywanga vele sengumalukazana khona ngale kudala
batshelwa futhi lokuthi indoda ibanjwa njani ukuthi ye nasi indoda phela
ye
khuluma sibili
kulaboakulayo gogo
udini
kuyibambe so ye ukuthi indoda ibanjwa njani phela ukuthi nana indoda nxa indoda phela abanye bathi ukumthelela amanzi khonakhana ahamba yegeza engabuye umkhangele nxa esevela esegqokile ukuthi ugqoke kuhle yini ubekwazi ukuthi ngamnika ukudla kwakho uyaguqa konke khokhana ubekwazi ukuthi indoda idlile ubekwazi ukuthi ekuseni nxa esehamba ukhange umnanzelele konke nje kusukusela ekhanda kuze kuyefika phansi isichathulo sakhe sinayithi ukamila inwele esephumeze esemsebenzini yizo izinto zezokufuze ukuthi bazitshelwe nxa sebesiyakwenda ngoba abaningi vele abasakwenzi lokhu yamze ukuthi ngokwakhe lokhu
ukuguqa kusakhona nje ukuthi uyakuguqela sibili akujala idolo
akukhona abantu abalayiweyo sibili abathi besenda belayiwe bala kathesi balokhu bakubambile kodwa kungani kuthiwa umuntu angaguqa kathesi sengakunanzelela isikhathi esiningi nxa enika umkakhe ukudla eguqa uyabekungani kumnika inhloni
ye asokudla kodwa phela emacansini ke abadala bathini nxa usuphuma khonapho
emacansini
ye bathini
e lakho emacansini khona abantwana beyatshelwa ukuthi umuntu ngobaba kufuze ukuze akuthakazelele lawe njengomama endlini kufuze umenzele njani kuyatelwa ikakhulu esimalawini thina sasikwazi njengakonke anti thina njenganti mina ngaba ngumzuku ukhulu wami wayengakophiri isikhathi esiningi sasikwazi ukuthi esimalawini babe senziwa lesiyani into leyo yokuthi bathi bona ichimtare ukuthi le hamba abantwana abangamankazana liyaphuma isikhathi selingena ku-puberty stage liphume lihambe egangeni liyehlala khona ngalama-weeks abangamankazana labo baphume bayehlala kwelabo isayidi labo ama-weeks lifundiswa khona le gangeni liphiwe izihlahla ukuthi nxa usuhlangana lo muntu ongubaba uyabe uqinile uyabe uzwakala ungumama oqinileyo sibili ngiyakutshela indoda vela imthini
Unkosikazi Lilian Mlilo ingcwethe kwezamasiko obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Uhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lo mnumzana Njabulo Moyo ongapha eMelika phansi kohlelo lwe-Community Solutions njalo osebenza lenhlanganiso ye-Chicago Vault yona ekhuthaza abasakhulayo beMelika ukuthi baphatheke kunhlelo zokuvota. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Ukuyini osukubonile umahluko kumbe okuhambelanayo phakathi kwendlela ontanga abaphatheka ngayo kunhlelo zokuvota ngapha eMelika nxa uqathanisa la seZimbabwe?
Kulomehluko omkhulu kakhulu okokuqala masikhangela indlela okuqoqwa ngayo ontanga masikhangela lapha ontanga bavele baphatheke ngokuningi baphatheke mhlawumbe yizikolo abasezikoleni singathi isikhathi sokwenza izinto eziphumelelisa impilo zabo balaso njalo nendawo lapha bathola khona ulwazi ziningi lapha bangachitha isikhathi sabo bethola ulwazi kukanti ke kuba alutshwane kwelakithi ukubana ontanga sithole indawo eziningi ezifanana lokuthi mhlawumbe sithi ama-youth center ale zinto zokusebenza ezigoqela amakhompyutha ezigoqela mhlawumbe abanye bathakazelela inhlelo zenguqu ubana bathole izinto zokusebenzisa enhlelweni zonke lezi lokhu besokusiba lokokwenza endleleni ontanga abaphatheka ngayo ekhethweni nxa ontanga bevele bengela okokwenza nxa sokuba inhlelo zokuthi baphatheke ekhethweni bakubona kungasikho msebenzi kungasizi ngoba yibo kutho ukuthi laba abasemandleni labalandaba labo ngakho labo basoze bebendaba labo ngendlela yokuthi babavotele kukanti lapho yebo ontanga bathole amathuba amaningi okuthi bazithuthukise ukungavoti lokuvota kwabo kusokusiya ngemizwa yabo nje kodwa iningi lithole ithuba elihle ukubana bazithuthukise.
Ukhetho ubona luhamba njani? Ubona ngani yozala nkomona?
Ngokubona kwami ngibona sengathi okokuqala eMelika isuka kumongameli esingathi omncane ngeminyaka njalo ebuncaneni bakhe Obama ungene ngomuntu olomdladla ologqozi engumuntu odinga ukubambanisa abantu kungenani ukuthi ngomnyama kumbe ngonsundu kumbe ngomhlophe kodwa esikubonayo manje kubana abakhankasayo okokuqala bangabantu abasebevele sebekhulile ngakho kuba nzima ukuthi usuke ebukhokheleni bomuntu olamandla omncane ngeminyaka kodwa emkhulu ngombono bese kungena abantu abavele hhayi sokuyilabani esikhangelele ukuthi bayagcina abazukulu emakhaya ngibone ngani isicenge sokuqala esikhona bese kubuya kusithi ngemva kokubona lapho bencintisana ngokuphikisana kusuka kube nzima ukubana ubone ukuthi okuyikho abazakwenza yikuphi basuka bathande ukubhekiselana phansi ngezenzo zabo njengabantu bese bekhohlwa ukukhangela ukubana bazakhokhela ilizwe iy'ndingakalo zabantu zelizwe yizo ezingangikaziphumi ukuthi bazayenzani njalo sibona kungena abantu ekhethweni abavele bengcolile ngendlela eziningi mhlawumbe ngabanye bakwenza mhlawumbe zimali ezingacaciki ukuthi zasetshenziswa njani lokhu kuba kubalethela iyeze elimnyama ekuthini abantu babathandi loba nje kungasenani yibo asebe khona imelika yona izakhetha ithi ime ngathi ukuthi ngithi ukuthi ngihamba la uphi kuba nzima kodwa angihambi lo muntu ngihamba lo mbono womuntu ngoba ekugcineni umbono womuntu yiwo othengwayo ngase sikhangele ezokhetha ubana umeleni yena. Kodwa ngelinye icele njalo siyananzelela ukubana imelika lilizwe nje elingathi lona liphezulu ekuthuthukiseni lokho abathi yidemokhrasi ukuthi ukukhokheli babantu ngabantu njalo ebantwini. Ngibona ngani kungaba kuhle ukubana kube lowesifazane ongenayo emandleni. Ngokufisa wami, inxa engangena wesifazane mhlawumbe njengomama waba lesihlelo uzayenza into zibe ngcono.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omoyo isikhathi sesingasavumi. Siyabonga kakhulu.
Hayi, kuhle lami ngiyabonga kakhulu yathi.
Lolo bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa loNjabulo Moyo ongumlobi okuhlelo lwe-Community Solutions ngapha eMelika eChicago. Umsakazo ngumsakazo kaZulu umsakazo weStudio 7 alienelisa njalo ukuthola indaba zethu ebulenjini kukhaya lethu lebulenjini elilekheli ethi www.voandebele.com. Sokuyisikhathi isohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu njalo lathi samukela abalaleli bethu namhla kusihlwa.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhla sikhangele umbhalo osuka kuEzekiel ichapter ngeka 37 iverse ngoverse 1 size siyefika kuverse 12. Lo ngumbhalo omnandi kakhulu, ngumbhalo abantu abaningi abawuhlabelayo kumacaco njalo ngumbhalo abantu abaningi abawaziyo. Lapha uEzekiel uthi yena isandla senkosi sasingaphezu kwakhe lapho uNkulunkulu wamthatha wamusa phezu kwendawo eyigcwele amathambo awomileyo kakhulu. Ilizwi kaNkulunkulu ngalibala laphana liyaqhubeka lisithi lona uNkulunkulu wasembuza uEzekiel ukuthi kambe njengoba amathambo la awomileyo kangaka angaphila yini na. UNkulunkulu wasesikhulumisana lamathambo lawa angakwanisa ukuthi ahlangane njalo. UEzekiel wasekhulumisana lamathambo lana elandelela ilizwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi amathambo ke ahlangana kwaba le nyama kwaba ngumuntu. UNkulunkulu wasesithi kuye kazange kume khona, wasesithi khuluma ke lo moya ukuba umoya uphephethe phezu kwamathambo lawa avuke aphile. Wakwenza lokhu uEzekiel amathambo lana avuka abephila. Kubuthwa ilizwi likaNkulunkulu lithi ke kwaba likutho elimkhulu kakhulu elaphakama khonapho lisuka emathanjeni lawa akade khane womile engancedi ngalutho. La mathambo ayemele ilizwe lika-Israyeli. Ilizwe lika-Israyeli lalona lingasakholwa ukuba uThixo uza kulikhulula libuyele elizweni lalo lapho uNkulunkulu ayelithembisa ukuthi lizakuba khona. Ngakho mbona ngani kulezifundo eziqakathekileyo ezifana na lathi thina lapha eZimbabwe. Okokuqala, thina siphakathi komumo ongayenza ukuthi abantu bethi umumo lo esiphakathi kwawo ungeke wajinja, ufanana njengamathambo asevele sewomile. Baningi abantu abathi nxa belikhangele leli lizwe bethi kambe shuwa kukhona okungalunga eZimbabwe. Yabona ukuthi into yokuqala kumele siyinanzelele ukuthi uThixo ngala kuthi umumo wakho ume kanjani. Ungabe kumbe njengamathambo kuphela omileyo, uyakwanisa ukuwavusa afake inyama ayenze ukuba amathambo lana aphile njalo kube ngumuntu. UNkulunkulu wasebenza waphakamisa la mathambo ahlangana, kodwa kazange akwenze uNkulunkulu eyedwa. Wadingakala ukuthi kube nomuntu ozakhulumisana la mathambo lawa,
kube lo muntu ozazimisela ukuthi athembe kuNkulunkulu lokho akukhulumileyo kuzayenzakala. Ngakho kwesikumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu usebenza ngabantu. Ngakho kusho ukuthi bakhona abantu abanjengo-Ezekiel lapha eZimbabwe abamumethe ilizwi likaNkulunkulu, abamumethe uNkulunkulu lokho akukhulumile ukuthi kumele bakwenze ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liphile njalo. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi labo bantu baphakame benze leyo nto uNkulunkulu abakhuthaze ukuthi bayenze. Ikakhulu thina sijayele ukuthi sikhangelele ngangizwa abantu besithi lokhu umumo leZimbabwe sisuchiye ezandleni zikaNkulunkulu. Hhayi, akwenzi ukuthi uchiye ezandleni zikaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu la uchiye ezandleni zakho. Okudingakalayo ukuthi wena unethembe uNkulunkulu wenze lokhu ilizwi lakhe likukhulumayo, kwenze ukuthi sibone kule nguquko, sibone iZimbabwe ibuyela isibe simeni lesi uNkulunkulu afuna ukuthi sibe kiso sona. Siyananzelela ukuthi la mathambo kanathi sahlangene aphenduka aba libutho elikhulu kakhulu elethabekayo. Ngakho-ke kuyamangalisa ukuthi umumade ukhanya ngani awuncedi, umumade ukhanya ngani sokungamathambo akusancedi lutho, sokumele kuqitshelwe. Yikho umumo lwesiwubona ukhipha ibutho elikhulu kakhulu. UNkulunkulu ufithi ukutshone ngalokho, utho ukuthi lakithakhe eZimbabwe singakhangela kwezemotho, singakhangela emapulazini eplato esilima khona, singakhangela ezikolo kumayunivesithi ethu, singakhangela indlela imigwaqo yethu esidibeke ngayo. Singathi kambe shuwa into le ingaphila, kambe shuwa into le ingaba yinto enganceda, kambe shuwa into le yinto engayenza ukuthi abanye amazwe amangale xa kukhulunywa ngeZimbabwe. Ye, ngathembeka konke lokhu kumangalise kakhulu. Amanye amazwe lawa thina esibalekela kiwo abanjengaboNingizimu, South Africa, oBotswana, ecine labo bekuya ngapha eZimbabwe ngenxa yokuthi sabe sesidla ibutho elikhulu kakhulu.
Akuyiqibe mfundisi ngomthandazo ubabeke enkosini abadabukileyo labadubekileyo emagumbini oma nomhlaba.
Baba, siyathandaza namhlanje ntambama, thandazela ikakhulu abantu bakho beZimbabwe, abanye bakhona elizweni leli, abanye seNkulunkulu sebangena emazweni ehlukeneyo. Siyabathandazela namhlanje ukuba ubanike ithemba, ubanike ithemba lokukholwa ukuba wena uyakwanisa ukuvusa ilizwe labo eleZimbabwe. Wena uyakwanisa njalo uNkulunkulu ukuba uphendule zonke izinto ezikhanana zisebenzi kuleli lizwe ziqalise ukusebenza njalo. Siyathandaza sifaka konke lokhu egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Njengemvama bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, sidibane njalo ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu, sizadibana njalo ngeviki ezayo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Selethemba libusisekile ngalo mbhalo.
Okwenzeke empilweni zethu.
Kulungile ntathe, kulungile baba. Ingoma kaSifiso Ncwande igqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Mthokazi Kwanele olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.